Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Khandemiringo kusipha indaba ngolimi lwesishona. Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 17 Mpalakazi 2022 igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
IZANU-PF ke isisebenzisa amapholisa ukubana besimise kuhlelo zethu ngenxa yokubana kibo i-CCC inhlanganiso ongavalangi ibe ke ivunyelwe ukukhankasa.
Ibandla eliphikisayo le-CCC lithi kuyadanisa ukubona ibandla le-ZANU-PF lisebenzisa amapholisa ukubenqabela ukuqhuba imihlangano yamarali ababeyiqoqe kusaselesikhathi.
Ubonakalo yiwo susenza ukuthi sihlale khona phesheti ngoba sela planning laphesheti sihlala si-6.
Izulu lesiphepho lidale umonakalo omkhulu ku-Ward 20 eGwanda South ngeviki edluleyo lathiya izakhamizi zisegcekeni ngoba zidilizelwe imizi laze laquphula lezihlahla. Kwezemidlalo kumncintiswano wenguqu owe-FIFA World Cup 2022 osufika emaphethelweni, iCroatia namhla igqibe ithatha indawo yesithathu kumncintiswano lo ngemva kokunqoba iMorocco nge-2-1. IMorocco yona ibuyela ekhaya ithethe indawo yesine kulumncintiswano. Siliphathela zonke lezi indaba lezinye kulumsakazo. Ibandla eliphikisayo le-CCC lithi kuyadanisa ukubona ibandla le-ZANU-PF lisebenzisa amapholisa ukubenqabela ukuqhuba imihlangano yamarali ababeyiqoqe kusaselesikhathi. I-Studio 7 ixhumane lomsekeli kasomlomo webandla le-CCC, uMnumzana Gift Ostalos Siziba.
Siyabonga ye bekufaneleke sibe le end of year rally yethu okufanele siyenzeke njengomhlala siyenza iminyaka yonke kubana ke silama program esiwayenzayo ugqiba ke umnyaka ngomnyaka lo besile presidential dinner njalo silonhlelo lokubana ke siyephake ama under privilege i-charity dinner yethu ya raise imali kubana siyephake abahluphekayo labampofu ilizwe lonke jikelele njalo ke sibe lenhlelo le rally yethu yokugcina ke obuyinhlelo ofanele siyenze kubana simonitor kubana sihambe njani
lapho senqabelwa ukuqhuba umhlangano wenu kumbe singathi irally eHarare endaweni ezimbili liphiwe yini izizathu ubana kungani lisaliswa?
IZANU-PF ke isisebenzisa amapholisa ukubana besimise kuhlelo zethu ngenxa yokubana kibo i-CCC inhlanganiso ongavalangi ibe ke ivunyelwe ukukhankasa kodwa ke lapho esiyakhona sesilendlela zokubana sikhankase njalo ukubana sikwazi ukufinyelela ebantwini sesilungiselele ukuthi inhlanganiso yethu ke iyambulwe ebantwini ngomnyako zayo lamanye amaprogram alendelayo ukubana ke inhlanganiso iqalise ukusebenza kakhulu ngaphansi esiyabe sithi iVictory silungiselela ukunqoba kwethu kukhetho luka-2023.
Umsekeli kasomlomo webandla le-CCC uMnumzana Gift Ostalos Siziba. Ibandla le-MDC liqala umhlangano walo owe-Congress yalonyaka kusasa eHarare phakathi kokukhonona okuthize okwamanye amalunga alelo bandla. Bathi umkhokheli webandla leli uMnumzana Douglas Monzora kalandelanga isisekelo sebandla labo ngokuzifaka ukuba aqhubeke ekhokhela kulokumelela ukukhethwa ku-Congress ngamalunga ebandla. Omunye walaba uMnumzana Norest Marara wahambisa udaba lwakhe lokuphikisa ubukhokheli bukaMonzora phambi kukamthethwandaba kodwa kalukahlelwa. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC uMnumzana Witness Dube ngalolu daba.
Ibandla le Movement for Democratic Change liza kubamba inkomfayelo enkulu eka Kongolose wesihlanu kusukela ibandla labakhona kusasa mhla ka 18 December enkundleni ye City Sports Center eHarare. Lenkundla sagcina ukuba layo ukubambela kumhlangano ngo 2006 ngova kwezinye iziphithiphithi ezazenzakele ibandla ladabukana phakathi, kodwa leyo nkomfa yaba yinkomfa eyaba ngumkhomba ndlela o le enza ukuthi ligcine linqoba kukhetho luka 2008. So sibuyela khona nje ngengqondo ebukhali njalo elenkangelelo yokuthi okuzaphuma kuleyo nkomfa kuza kwenza ukuthi ibandla lizibuthe ngokugcweleyo ukuze senelise ukuthi singcwabe konke okubi akade sokusenza ukuthi ibandla lingenzi kuhle ekhethweni, njalo lokuthi kuhlale nje kulo budlwangudlwangu ebandla.
Kulamanye amalunga ebandla leno Dube akhonona ngokuthi umnumzana Monzora uthethe isikhundla sokukhokhela ibandla leno kungekho emthethweni. Omunye useze wahambisa udaba lolu phambi kwamthethwandaba. Uthini ke ngakho lokhu?
Thanda ukuchasela abalandeli bebandla labalalela ukuthi iNational Council ngokomthetho leConstitution MDC yiyo echoyo ukuthi indlela yokukhetha umongameli kumele iphathwe ngayiphi indlela. Esengathi inomination yiyo echoyo ukuthi kumele kuphathwe ngayiphi indlela kulandelwa iconstitution. Iconstitution ithi kumele kukhethe abantu abakuma provinces, ayicho ukuthi kumele kube yiprovincial assembly eyenzelwa eprovince, kutsho ukuthi kumele kukhethe abantu bamaprovinces. Ngakho nxa kukunational council labo bantu bamaprovinces babe bekhona, ngoba vele inational council iphathwa ilamalunga amaningi avela kumaprovinces ngazontathu zama provinces. So yikho ke yaba lamandla ukuthi ibe yiyo eyenza inomination process.
Nga ngikuzwisisa kuhle lapha Dube uthi wena isisekelo sebandla salandelwa okuqondileyo, njalo umnumzana Monzora akazange athole umuntu omphikisayo ofuna laye isikhundla sokukhokhela.
Ukunominethwa kokwenza ubaba uMonzora wanominethwa kungelangitsho oyedwa owaphakamisa isandla wakhetha kumbe wasukumisa elinye ibizo eliyingasilo likababa uMonzora. Yikho okwenza ukuthi sithi sisiya kuCongress nje kungasekho sidingo sokuthi kube lokuncintisana kuleso sihlalo, ngoba owakhethwayo kumbe owanominethwayo kazange athole ophikisayo. Kwaba njalo kumongameli, kwaba njalo kumsekeli kamongameli ubaba uChief Ndlovu, kwaba njalo kwesibili umama uMpariwa, ngoba labo ababe nominatiwe sokumele bayincintisana babuya labo bazalela bathi hayi kabasafuni sebekubona nje ukuthi umama uMpariwa uzawudla umbutho. UChairman bancintisa ubaba uSox Jugoro wagcina enqobile. UVice Chairperson bancintisa umama uYvonne Msaruro wagcina enqobile. Yizo izikhundla akade kumele ziye contestwa kumain wing kuCongress yethu, kanti eziningi ezangaphansi eziyizikhundla zabomabhalana abasebenzayo izikhundla eziza kugcwala iswa ngokufakwa kwabantu befakwa ngumongameli ngomva kokuthi ehlale phansi ledale lakhe.
Umnumzana Witness Dube ngusomlomo webandla leMDC esixoxelaye eseHarare. Kusenjalo umnumzana Norest Marara utshele iStudio 7 ukubana akukho angakwenza ukuvimbela uMonzora ukuthatha ubukhokheli bebandla okwamanje, ngoba udaba lwakhe lusazahlelwa komthethwandaba. Ubuye wathi laye uzaphatheka kumhlangano kusasa, njalo wathi insolo yakhe ngeyokuthi akulandelwanga isisekelo sebandla kukhethwa umnumzana Monzora. Idale lePhalamende selipasise umthetho obusahlolisiswa we-Private Voluntary Organizations PVO Bill. Usukhangelelwe ukuhanjiswa kuSenate ungakayi kumongameli Mnangagwa ukuthi awufake uphawu lwakhe ube ngumthetho. Ingcwethi zithi lumthetho ulakho ukuguba inhlanganiso ezizimeleyo kweleZimbabwe, ngoba ungasetshenziswa ukujezisa lezo nhlanganiso ezitholakala zingalandeli zingawulandeli ngemfanelo. Lokhu kwemukelwe ngenjabulo ngamalunga ebandla leZANU-PF abathi inhlanganiso ezizimeleyo kazihloniphi uhulumende kamongameli Mnangagwa, njalo zisetshenziswa ngamazwe aphandle ungenela kwezombusazwe weZimbabwe. Kodwa kolunye uhlangothi inhlanganiso ezizimeleyo kanye lamabandla aphikisayo bathi lumthetho wePVO uzaphambanisa inhlelo eziningi ebezisiza izizalwane zeZimbabwe lalapho uhulumende ehluleka khona. Lezi nhlelo zigoqela ezempila kahle, ezamalungelo oluntu, ezokupha abaswelayo ukudla ikakhulu emaphandleni lezinye.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafowe mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Kuhlelo lwezamaphandleni namhla, izulu lesiphepho lidale umonakalo omkhulu kuward 20 eGwanda South ngeviki edluleyo latshiya izakhamizi zisegcekeni ngoba zidilizelwe imizi laze laquphula izihlahla. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi eMhalipe bodwa lesiphozo zisele zisegcekeni kulandela ukuna kwezulu leli ebelilulaka lomoya esabisayo ophakamise uphahla lwezindlu laquphuna lezihlahla. Unkosikazi Glory Mbetsi owewodwa uthi kune izulu ebelilulaka olethusayo elimthayele indlu yokulala yadilika.
Ngathi ngilaphana ekhishini ngapho kubona kuquphuka kuphela umoya lezulu lamahle ngapho kuthi awuthuthu ngelezulu zonke azihlalele ekhishini kompani kwalahle lavala vele ngizama ukuthi ngilunguze vele ngaboni lutho. Nxa ulunguza vele uthelwa ngamanzi ubuso lobu lekhitshi ndako sinethwa simile sijamile sesimanzi nte ngibambe losane lalo lwe-four months kuthe kuphela khonapho enganithwali yathingcononyana uma ngathiwa vele ingusiphelile konke le mpahla sokuphila.
Uthi njalo badinga usizo lokusukumisa indlu yabo ngoba yena labantu abakhe sebelala egcekeni.
Umonakalo nguyo osusenza ukuthi sihlale khonapho eshedi ngoba sela planini lapho eshedini sihlala siyi-6. Besicela nje uncedo lokuthi kanti sithele impilo njengoba kade sikuyisikhathi sesu ukuthi sithole imali yokuthi sidinga amabhilidi abesiyakhele kunzima indlala. Isikhathi sokulima, isikhathi sezulu, akulalapho esingachasha khona, asilala plani.
Umnumzana Onethi Sipata oyisakhamuzi eMhalipe uthi kubuye umoya omkhulu kakhulu ogcine udiliza izindlu ezimbili.
Umoya lo phela ngeke sibekwazi ukuthi singathi umoya lo waqala wawuyisindlu lezi le hambe isikhithi silelandawo esekisile imali asakazi.
Uzobhukwe bodwe umnumzana George Ndlovu uthi umkhulu umonakalo oyehlele izakhamizi zesigaba sakhe.
Izihlahla zaquphuka, intango zahamba, izindlu zadilika, abanye basala bengaselanda yokuhlala. Zisukumeze ukuba ukudla kwazo konke kade kukhona kugcwele amanzi sofungwa ngamapholisa. Ile ngokokunye badinga abanye abakaama-certificate lezinye izithuthwa zabo zilimele.
NgoLwesithathu kuleviki abahlenga ozulu engozini abe-Civil Protection Unit CPU bebambisane labenhlanganiso ye-Red Cross bavakatshele imuli ezehlelwe yilumonakalo bezothula uncedo lokudla nengubo. Umgcini sihlalo we-CPU esiqinini seGwanda umnumzana Thulani Moyo ukhuthaze izakhamizi ukuthi zakhe izindlu eziqinileyo ukuze zivikeleke engozini ezifana lalezi ezidalwa yikuguquka bomumo womkhathi i-climate change.
Bayakhe izindlu ezingani ziqinile, bafake le-brick force laphana ukwenzela ukuthi izindlu zinjani ziqine. Sasesizama ngazo zonke indlela njengeCivil Protection sancediswa i-Red Cross njengoba libabona bekhona la basiphathele ama-non-food items lathi from i-Civil Protection Department sabuya lokudla.
Kusenjalo abe-CPU bendawone lababona ngezomumo omkhathi sebekhuthaze izakhamizi ezabelwe nzeMatabeleland South le-North futhi ziqaphele izulu elizavelela kwele Botswana kulimpelaviki. Izulu leli liqale ukuna endaweni ezijeneyo ezibalisa esiqinini seGwanda izolo ebusuku. Umbiko okhitshwe zingatsha lezi uveza ukuthi izulu leli lilakho ukuphakamisa uphahla lwezindlu lokuyisa izihlahla. Ngalokhu uzulu ukhuthaza ukuthi ahlale ezindlini lapho izulu lisina njalo engalinga xaphi imfula ngenawo yandalwa ngezimota ngalesi sikhathi sezulu iningi lilahlekelwa impilo ngemva kokuthathwa ngamanzi ukugalula kumbe ukutshaya ngumbane ngimele umsakazo we-studio 7 ngisemhalife kwando south ngu-albert ncube
Okwamanje sesidedela kusithandekile Mhlanga esilethela uhlelo oluqondane lokubhekane labesifazana empilweni.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu. Umqondisi wenhlanganiso yezim imbokodo elwela amalungelo abesifazana yona eseSouth Africa sicubungula impilo yabesifazana kulelo lizwe
ningokusiphathi okungaphathi kahle kwenza impilo ingabi lula kithi singabomama okungengalezi nsuku nje ukugoqela ukucinywa kukagesi okwenzakalayo lapha ezweni lasemzansi engithemba ukuthi abantu abaningi bayazi ngokucima icimi kagesi okhona kulezi nsuku ukucinywa kukagesi lokhu kuya hlasela kakhulu mama kumabhizinisi abawenzayo kakhulu mama laba abazenzela amabhizinisi wabo njengabala mama abala masaluna umama abathengisayo umama abala makhichi kutsho ukuthi ma kugcina ugesi endaweni njengamasaluni akusetshenzwa ngoba isikhathi esiningi usetshenza ngayo ugesi lo umama abala makhishi kuba nzima futhi abakwazi nokuthi bapheke ngoba ugesi usukungekho kuyawisa amabhizinisi wabo lalaba abathengisa ezitaladeni kwesinye isikhathi bathengisa kuze kube mnyama kodwa kulezi nsuku kunzima lokuthi umuntu athengise kuzobe umnyama ma kuqala ukuthi kutshonilanga bavuthi izinto zabo bayahamba leli bhizinisi kade bezalenza kusukela leso sikhathi abachayise ngaso kutshonilanga kusiyachaya izikhathi zalala zade bechayisa ngazo kungakabi lokucinywa kukagesi sekuyikuwa kwebhizinisi labo. So omama bayathinteka kakhulu kule ndaba kagesi bathinteka kakhulu njalo okuyinto lathi singabi noma silwela amalungelo abomama okungela nto esingayenza ngakho ngoba ukucinywa kukagesi kuhlasele umama kuphela kuhlasele ilizwe lonke laseMzansi Afrika ngakho ngiyazi impela ngithi kubo mama laba basebenza leyo msebenzi singazama ukuthi mhlawumbe sidinga okunye okungasisiza kumbe abantu babe lokungama generator noma yini ngoba ukucinywa kukagesi lokho akukhanyi kuyinto ezophela masinyane ngoba kulokho kusiya kusiba kungezelelwa besibhekela ukuthi hayi mhlawumbe kuzoba ngcono kodwa hayi akutshengisi kuba ngcono kuyaphambi so omama kumele ukuthi bambe mhlawumbe bazame amanye ama alternatives indlela zokuthi bengenzani.
Siyabona njalo ukuthi bekulohlelo lokwenqabela udlakela ezindlini olwe 16 days of activism olugqitshwe ngomgqibelo odluleyo. Kukhona yini elikwenzileyo njengenhlanganiso yezimu imbokodo ukuthi libone ukuthi umlayezo lo ukuthi abantu bengahlokolozani uyasabala?
Msakazi ngasho ngithi i-16 days of activism iyenzeka minyaka yonke kusukela ekupheleni kwalwezi kuze kube phakathi kwaDisemba siyinhlangano yezimu imbokodo noma kungaso sikhathi sayo i-16 days of activism sihleli njalo sihlaba siyihlikiza indaba yokuhlukunyezwa kwabantu ngobulili kumbe kwabantwana siyayihlaba siyayihlikiza langale 16 days of activism ezidlulileyo besiloke siphezu kwawo umkhankaso ukuthi sihlabe sihlikize ukuhlukunyezwa kwabomama lawo balabantwana ukuhlukunyezwa nje komuntu into besigxile kakhona kakhulu kiyo manje besiphatheka kabi njengenhlangano ukuzwa kakhulu ngokukhulelwa kwabantwana abancane besizama ngamandla wonke ukuthi sike sikhulume labo mama ukuthi omama abake behlale phansi labantwana besise abancane bengalindi ukuthi umntwana kuthiwa azaphuhle kumbaza thombe ukuthi hayi manje umntwana sekhule sokungakhulunywa ngendaba zocansi ngemva kokubona ukuthi abantwana bayakwazi ukukhulelwa bese sebancane ngalesi sibange sisibonile sikuzwileyo ngezehlakalo eZimbabwe abantwana ababili sibazwile abangaphansi kweminyaka elitshumi abakhulelwayo sikubone kungcono ukuthi sithuma yezomama ukuthi umntwana akuhlalelwa phansi kukhulunywe laye esesemncane ukuze akhule sazi ukuthi nxa ethintwa ngendlela engalungile nxa ethintwa ngendlela enje akwazi ukubikela umama siqhuquzela futhi omama ukuthi ababe lendlela okukhulunywa ngayo lomntwana umama angabi ngumuntu oyisajwa ngumntwana umntwana akakhululeke umama lomntwana oyintombazana kube lobungane okokuthi umntwana noma ihlangana lani lapha hamba khona kumbe ukukhona umuntu omthintekayo umntwana akhululeke ukuthi afike akhulume lomama umama bengabi yizilwane bengabi ngabantu abanothwa umntwana ayifike ekhaya afike chochobale esabe ukuthi atshele umama okumehleleyo kumama ngoba sinanzele ukuthi abantwana abaningi noma sikhuluma labantwana abangamantombazana uyathiwa mtshela ukuthi awumama ngesabe ukumtshela lokho kunje umama uzanitshaya ngoba umama uzanithethisa omama ababe lendlela yokuthi abantwana bebe bebakhulisa ngokuhlonipha bebakhuza kodwa bengabasabi
lo unkosazana Victress Mathutu umqondisi wenhlanganiso yezimu imvokodo esixoxe naye eseSouth Africa asidibaneli njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile njengenhlala yenza uhlelo lulandelayo siliphathelwa nguChris Gande liphuma le ndaba litshone le ndaba
Lichona njani izilukandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesakhamuzi seBhinga umnumzana kudakwashe munsakwa ongumlimisi njalo Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga baba Chris Gande. Salibonani bazalwane abathandekayo abeZimbabwe emuhle.
Ungasitshela ukuthi unjani umumo khona ngapho eBhinga nxa sikhangele amalungiselelo okulima.
Lo nyaka amalungiselelo okulima eBhinga ahamba kahle sibili okumangalisayo. Into yokuqala iqakathekile abantu kade beyikhalela lizulu. Abantu bathokoza okwamanje ngoba izulu hatshi selibuyile sibili lilinengi njengokuforecast okwakukhulunywe yi-meteorological department ukuthi hatshi manini ukulima izulu linkhona lizabuya seliqalisile ukuthululeka izulu lina kamnandi sikhangele indaba yokulima ngokwayo sesibone abantu bepiwa inhlanyelo i-district yonke babephiwa umuntu bephiwa inhlanyelo yakhe eyomumbu ephiwa njalo inhlanyelo yakhe enyawo tila mabele singathi ngesikhiwa ama small grains ngoba liyakwazi ukuthi njawe njabo Bhinga isikhathi esiningi kuyachisa so kuyabo khayela ukuthi belime ama small grains inyawuthi lamabele kuyenza kuhle sibili kodwa silendawo sibili ezilinywa umumbu ezinyabo lusulu esithi zona yibi bread basket emadebeleland north baqalise kuhle sibili yibe baqasa ukuphiwa inhlanyelo kodwa district yonke isikhaviwe ukuphiwa inhlanyelo iphiwa Ministry of Agriculture besebenzisa abalimisi endaweni ezijiyeneyo osimabhuku ibe ababhala amagama abantu abaphiwa leyo nhlanyelo okwakhathesi abanye bebekukhala bethi hayi oyomumbu isalutshwane bakhayele ukuthi umbe ngangezelelwa kodwa lokho sebekutholile hatshi bathi bayakwazi ukuqalisa ukulima baphiwe njalo ama-fertilizer umuntu uphiwa i-50 kg yakhe fertilizer i-compound D ephinde ethi ephiwe khonapho khona po itop i50 kg ye fertilizer konapho ejepiwe so abantu bephiwe hayi bathokoza kakhulu
abantu bayayithola na inhlanyelo njengoba sisizwa kuthiwa intengo yakhona idla phezulu
ina la babagande silikhangelele okuzwayo lonyaka lonyaka kuyasuthwa sibili khangele ikakhulu eBhinga kuzasuthwa ngoba abantu sebephiwe inhlanyelo ngesikhathi abantu baphiwa ama fertilizer abo ngesikhathi sikuthaza yebona izakamizi zeBhinga ukuthi hatshi azichiyane lomkhuba omubi okuthatha ifertilizer becaphisa umfula benika umakhelwane eZambia besethengise imali phansi sibili asichiyane nini lokhu eminyaka lomnyaka kulabantu ababothayo besethengisa ifertilizer eZambia eyabe kitshe nguhulumende lonyaka uhulumende usefake amasocha akhe abekhangela ukuthi hatshi konke okwenzakalayo kwenza esemthethweni akula umuntu othengisa ifertilizer so konke kukhangeliwe ngamehlo abomvu kanti ukuthi hathi kuyasuthwa sibili ngempela lonyaka siyathola yabantu bethu
nxa ukhangele ubona ngani inala izaba khona yini lo umnyaka kumbe kuzaba indlala
inala babagande sibikhangelele okuzwayo lonyaka lonyaka kuyasuthwa sibili sikhangele ikakhulu ebhinga kuzasuthwa ngoba abantu sebephiwe ihlanyelwe ngesikhathi abantu bathiwa ama-fertilizer abo ngesikhathi sikhuthaza nje bona izakamizi zebhinga ukuthi hatshi azichiyane lomkhuba omubi okuthatha i-fertilizer becaphisa umfula benika umakhelwane eZambia besedingise imali ephansi sibili asichiyane nini lokhu iminyaka lomnyaka kulabantu ababothayo besiyadingisa i-fertilizer eZambia eyabe ikhitshwe nguhulumende lo nyaka uhulumende usefake amasotsha akhe abekhangela ukuthi hatshi konke okwenzakalayo kwenza esemthethweni akula muntu othengisa i-fertilizer so konke kukhangeliwe ngamehlo abomvu kanti ukuthi hatshi kuyasuthwa sibili ngempela lo nyaka siyathola njengabantu bebhinga
okokugcina ungavalelisa abalaleli
abalaleli abathandekayo abalaleli abalalela iStudio 7 siyabonga kakhulu siyalivalelisa lisale ngothando olumnandi thwala umbhalo kobantu bakulindiswe bantu bakubhinga thwala umbhalo kotubeleke changuzi kuchitisa kuti oyumunyaka tukonze kuvuna biya thonse kuzwa uchunga kwesika kulusulu thwala umbhalo me mwana wa mavula kudakwashe munsaka
aloke bekungumnumzana kudakwashe munsaka umlimisi ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lina
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Kumcintiswano wamazwe omhlaba weFIFA World Cup 2022 ogqitshwa ngesonto, lamhla iCroatia ibilwela indawo yesithathu leMorocco kumncintiswano lo. iCroatia inqobe nge-2-1 kuthi kusasa umhlaba wonke jikelele umelele umdlalo wamafinals ngamehlo abomvu. Lokubona ukuthi yiliphi iqembu elizathatha ukhezo lweWorld Cup 2022 phakathi kwentshantshu zenguqu iArgentina ezabidibana leFrance. IFrance yiyo eyathatha ukhezo lamazwe omhlaba lokumdlalo kulo umdlalo ngomnyaka ka-2018. Sigqiba ngohlelo abaculi bethu. Namhla sihamba leqembu le-Combined Stars, lona eselethule i-single yalo entsha. Untungamile inkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Combined Stars liqembu elileta ndawonye abaculi abazimeleyo ababalisa icholocho Great Sounds usoyapi uzibusiso Ncube kanye lo Alastair Ndlovu nansi isikhulumeli saleli qembu njalo engumkhokheli wecholocho Great Sounds uThamsanqa Sibanda
isingi yethu ithi amabombo enhle kusuka ku isifingqo sindebele esijulileyo esikhuluma ngaso in short khangela phambili kho konke okwenzayo ifufuna ukuthi ukuphuthe noma ukwenze kwenzeke kumele ufocus ekikho yikho indikimba yengoma ephekwe ongithi eyakhelwe phezu kwakhona
Kangela pandi, kangela pandi, kangela pandi, kangela pandi, kangela pandi.
abangathanda ukuxhumana lani mhlawumbe abafuna libachayele amagigi balithola njani?
Bengasithinta kule number bazafaka plus 27 number say South Africa abase South Africa 0840516403 0840516403 abangaphandle kwelizwe bazafaka plus 27 8405 16407.
Siyabonga ntungamili leqembu ebelicula kamnandi le Combined Stars. Sesiligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimumagumede uGaino Saidi sithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.